Isahluko 13. Imvuselelo emazweni aseNetherlands laseScandinavia. Elizweni laseNetherlands, uchuku lukaPapa lwabangela ukuhlamukela okukhulu. Emakhulwini ayisikhombisa weminyaka, uLuther engakaqali umsebenzi wakhe wemvuselela, uPapa wahlunyukelwa ngamabhishobhu amabili ababethunyelwe esigodlweni sebandla edolobheni leRoma, lapho abafika babona khona isimo sikaPapa seqiniso. Bakhuluma amazwi alandelayo ngemva kwalokho. UNkulunkulu wenze ibandla ukuthi libe yinkosikazi yakhe. Ulinike imfanelo yalo elungileyo njalo engapheliyo. Ngamalobolo angapheliyo njalo angaboniyo. Njalo ulinikile umqhele ongapheliyo. Konke lokhu kungena esambeni sakho njengesela elitshontshayo. Uzibeka ethempelini likaNkulunkulu kulokuthi ube ngumfundisi. Usube yisilo esizifihle phakathi kwezembatho zemvu. Usenza sikholwe ukuthi ungumbhishobhu ophakemeyo, kodwa uziphatha njengombusi olochuku. Wena kumele ube yinceku edlula zonke. Njengoba uzibiza, wenza imizamo yokuthi ube yinkosi yamakhosi wonke. Ungcolisa imithetho kaNkulunkulu. Umoya oyingcwele nguwe owakha amabandla wonke emhlabeni. Umoya ongcwele nguye owakha amabandla wonke emhlabeni. Idolobho likaNkulunkulu wethu, esiyizakhamizi zakhona, lifinyelela indawo zonke zasezulwini, njalo likhulu ukwedlula idolobho elibizwa ngebizo elithi Babiloni ngabaprofethi. Elizenza lona elingcwele, elizama ukufinyelela ezulwini ngamandla walo, njalo eliziphakamisa ngokuthi lilolwazi njalo ngeke labhujiswa. Kodwa elokugcina loba lingelalwazi, lizitshela ukuthi alizange lenze amaphutha, njalo ngeke liwayenze. GC 237.1. Abanye baqhubeka bephakama ngokuhamba kwesikhathi besisho amazwi afananayo, njalo abafundisi bevangeli ngokuhambelana indawo eziningi besaziwa ngamabizo ahlukeneyo. Babehamba njengabavangeli njalo behambisa endaweni zonke ulwazi levangeli. Baze bayangena laselizweni laseNetherlands. Imfundiso yabo yagcwala indawo yonke ngesikhatshana. Baphendulela iBhayibhili lamaWaldanese. Selimini laseDutch. Batsho ukuthi kwakulemfundiso elungileyo kibo. Kwakungekho ukuphikisana lenganekwane lokudukisa, kodwa kwakulamazwi eqiniso lokuthi kwakulezinye ingxenye ezazinzima ukuzwisiseka, kodwa kwakulendaba ezimnandi lezingcwele ezazingatholakala phakathi kwabo. Babhala ngale indlela abangane benkolo yeqiniso endulo GC 238.1. Ngaleso isikhathi kwaqala ukuhlukumeza kwebandla leRoma. Kodwa phakathi kokuhlukunyezwa lokhu, amakholwa aqhubeka esanda, bechaza ukuthi iBhayibheli kuphela yilo elaliyinsika engaguqukiyo yenkolo yesiKristu. Njalo kwakungela muntu owakumele abanjwe ngamandla ukuthi akholwe, kodwa kwakumele anqotshwe ngokuchumayela. GC 238.2. Imfundiso kaLuther yathola umhlabathi ovundileyo elizweni laseNetherlands. Njalo amadoda ayezimisele njalo ethembekile, aphakama njalo achumayela ivangeli. Kwezinye zezigaba zelizwe laseHolland kwaphuma uMenno Simons, yena owayefundiswe ngaphansi kwebandla leRoma njalo wagcotshwa njengomprista. Wayengazange azwe ngeBhayibheli njalo wazimisela ukungalibali, esesaba ukuthi wayezadukiswa agcine engumhlamuki laye. Kwathi ukuthandabuza kwenkonzo owakufundiswa ukuthi wayengeyokuguqula iwayini lesinkwa kube ngumzimba legazi likaJesu okweqiniso kufika kuye, wakuthatha njengesilingo sikaSathane. Wathandaza ngamandla efuna ukuzikhulula emcabangweni lowo, kodwa kwehlula. Wazama ukuzifaka endaweni zokuzijabulisa efuna ukuthi akholwe ngomcabango lowo, kodwa wehlula. Ngemva kwesikhathi waqala ukubala iTestamente Elitsha, njalo ngemva kokufunda lengwalo zikaLuther, wagcina esamukela imfundiso yemvuselelo. Ngemva kwesikhatshana wabona endaweni ababe yakhelane layo umuntu owayequnywa ikhanda ngoba wayekhethe ukubhabhathizwa kakutsha. Lokhu kwabangela ukuthi abale iBhayibheli efuna ukuzwisisa imfundiso yokubhabhathizwa abantwana abancane. Wadinga waswela ubufakazi bayo eBhayibhelini, kodwa wathola ukuthi ukuvuma izono njalo lokukholwa yikho kuphela owakudingeka ukuthi umuntu abhabhathize. GC 238.3. UMenno watshiya ibandla leRoma njalo wanikela impilo yakhe ekuchumayeleni amaqiniso lawa ayesewatholile. Elizweni laseGermany lelaseNetherlands, iqula labazenzisi ababezenza bona amaKristu laselivukile, njalo babefundisa imfundiso engalunganga, njalo babesebenzisa udlame lokulwa. UMenno wananzelela ukuthi umphumela weqembu leli wawuzaba mubi kakhulu, ngakho wazimisela ukuthi wayeza baphikisa aveze ububi babo bonke. Basebebaningi ababedukiswe yimfundiso leyi, kodwa ababephike ezinye imfundiso zabo. Njalo kwakulabantu abaningi ababeyinsali yenkolo yasendulo, ababeyizithelo zemfundiso yama-Waldens. Phakathi kwabantu ababefana labo Menno wasebenza ngamandla njalo waphumelela. GC 239.1. Okweminyaka engamatshumi amabili lanhlanu wayehamba lomkakhe labantwana bedlula ebunzimeni obukhulu njalo ezikhathini eziningi babefaka impilo zabo engozini. Wahambela indawo zaseNetherlands laseGermany esebenza esikhathini esiningi ebantwini ababengenazikhundla eziphezulu emphakathini kodwa echiya indosela enkulu. Wayelesipho sokukhuluma, loba nje wayengafundanga kakhulu. Wayeyindoda eqotho, elomoya wokuzithoba njalo lokuzehlisa, ebonisa umzekeliso omuhle ngezenzo zakhe ezazisekela imfundiso eyayinika abantu. Ngokwenza njalo wenza ukuthi abantu bamthembe. Abalandeli bakhe babegcwele indawo yonke njalo bencindezekile. Bahlupheka kakhulu nxa babe zithola besendaweni eyodwa lequla leli elalizenza amaKristu. Loba kwakunjalo inani labantu abaningi laphenduka ngenxa yokusebenza kwakhe. GC 239.2. Kwakungekho enye indawo lapho imfundiso yeqiniso eyamukelwa khona ukwedlula elizweni laseNetherlands. Kwamanye amazwe abalandeli beqiniso bathola ukuhlupheka okunganeno kulalokho okwakusenzeka elizweni lelo. Elizweni laseGermany uCharles V wayefaka umthetho wokuthi imfundiso yemvuselelo ingalandelwa, njalo wayezimisele ukuthi abalandeli bayo batshiswe. Kodwa ababusi bama njengomgoqo wokuthi angakwenzi lokho. Elizweni laseNetherlands amandla wakhe ayemakhulu, njalo imithetho yokuhlukumeza abantu yabuya ngokulandelana. Ukubala iBhayibheli lokulibalela kumbe ukuchumayela ngalo kumbe ukukhuluma ngalo nje kwakuthwala isigwebo sokutshiswa emlilweni. Ukukhuleka kuNkulunkulu ensitha lokwala ukukhothamela izithombe kumbe ukuhlabela ingoma lakho kwakulesigwebo sokufa. Labo ababekhetha ukuphikisa imfundiso zamanga babebulawa. Amadoda ayequnywa ngenkemba, abesifazana babegqitshelwa bephila. Inkulungwane zabantu zaphela ngaphansi kokubusa kukaCharles loPhilip II. GC 239.3. Kwenzeka ngolunye usuku ukuthi imulu yonke ilethwe phambi kwababulali laba eyayibekwe icala lokuhlala ekhaya lokuyahlanganyela enkonzweni yebandla leRoma. Nxa yayibuzwa ngenkonzo ababezenza emsitha, indodana yabo encane yaphendula yathi, "Siwa ngamadolo njalo sithandaze uNkulunkulu uthi akhanyise ingqondo zethu njalo asithethelele izono zethu. Sithandazela umbuso wethu ukuthi umbuso wakhe ungaphumeleli njalo abe lempilo yentokozo." Sithandazela abehluleli bethu ukuthi uNkulunkulu engabavikela. Abanye balabo ababethonisisa bethinteka kakhulu, kodwa loba kwakunjalo ubaba wabo lomunye wamadodana wakhe bagwetshelwa ukutshiswa ngomlilo. GC 240.1. Ulaka lwababulali lwathola usowabo ekukholweni kwezinceku zikaNkulunkulu. Kwakungasomadoda kuphela, kodwa abesifazane labantwana labo babonisa isibindi esinganyikinyekiyo. Amakhosikazi abo ayesima duze lamadoda abo nxa babetshiswa babethi nxa besitsha babenyenyezela amazwi okubaqinisa kumbe bahlabele ingoma zokubaqinisa. Amantombazana ayelala egodini lokungcwatshwa kwabo sengathi bangena endlini yabo yokulala kumbe baya emlilweni begqoka impahla zabo ezinhle sengathi babesiya emtshadweni wabo. GC 240.2. Njengasezinsukwini lapho ababusi ababekhonza izithixo ababezame khona ukutshabalalisa ivangeli, igazi lamaKristu laba yinhlanyelo. Ukubulawa kwabantu kwabangela ukuthi inani labafakazi beqiniso likhule. Eminyakeni yonke umongameli wayegcwala ulaka nxa wayebona ukuthi ukuzimisela kwabantu kwakusehlula uchuku lonke ayelusebenzisa. Waqhubeka ngokwenza uchuku lwakhe kodwa imizamo yakhe yonke yaba yize. Ngaphansi kukaWilliam waseOrange, umvukela owaba khona wabangela ukuthi kube lenkululeko yokukhonza uNkulunkulu elizweni laseHolland. GC 240.3. Ezintabeni zasePiedmont, lasemagcekeni aseFrance, lasemkhunjini lwaseHolland, ivangeli laqhubeka ngaphansi kophawu lwegazi labalandeli balo. Kodwa emazwini ababeyakhelane nawo lathola amasango alokuthula. Abafundi edolobheni laseWitbank nxa babebuyela emakhaya wabo bathwala ukholo lwabo eScandinavia. Ukubhalwa kwengwalo zikaLuther lakho kwancedisa ukuhambisa ukukhanya. Abantu basemazweni lawa batshiya ububi lokuziphakamisa njalo lamasiko weRoma, bamukela ubuhle lokulunga njalo leqiniso elinika ukuphila elivela eBhayibhelini. GC 240.4. UTauson, umvuselela waseDenmark, wayeyindodana yomlimi. Umfana lowu ekukhuleni kwakhe wabonisa ukukhalipha kwengqondo. Wayelambele imfundo kodwa lokho kazange akuthole ngenxa yesimo sabazali bakhe. Ngakho wangena ethempelini uba abe ngesinye sezisebenzi zebandla leRoma. Kule indawo ukuhlambuluka kwempilo yakhe ndawonye lokusebenza nzima ngokwethembeka kwenza ukuthi athandwe ngumphathi wabo. Nxa babemhlolisisa bananzelela ukuthi wayelezipho ezazizayenza ukuthi abe yisisebenzi esiqotho ebandleni esikhathini esizayo. Kwahlelwa ukuthi athole imfundo ezikolweni eziphezulu ezaseGermany kumbe eNetherlands. Wanikwa ithuba lokuthi akhethe isikolo ayesithanda yena ngaphandle kwesikolo saseWittenberg. Abaphathi bebandla babehlose ukuthi angabi sengozini yokuthola itshefu yemfundiso yemvuselelo. GC 241.1. UTauson wathunyelwa esikolo esasisedolobheni laseCollegium esasisendaweni lapho inkolo yebandla leRoma eyayigcine khona. Kule indawo waqala ukuzonda indlela ababalisi bale indawo ababefundisa ngayo. Ngesikhathi esifananayo wathola imibhalo kaLuther, waqala ukuyifunda ngokumangala langentokozo. Njalo wafisa ukuzwa omunye wabavuseleli efundisa. Kodwa ngokwenza njalo kwakuzabangela ukuthi azondise abaphathi bebandla. Njalo lokulahlekelwa yikuxhaswa ayekuthola ebandleni. Ngemva kwesikhatshana wenza isinqumo sokuyafunda esikolweni saseWitbank. GC 241.2. Ekubuyeleni kwakhe elizweni laseDenmark, wayebuyela futhi emsebenzini wasetempelini. Akula muntu owayemcabangela ukuthi wayesekholwa imfundiso kaLuther. Kavezelanga muntu imfihlo yakhe, kodwa wazama ukunanzelela okukhulu ukudonsela abanye emfundisweni yeqiniso njalo lasempilweni yobungcwele. Wavula iBhayibhili njalo waqala ukubachazela iqiniso. Ekugcineni watshumayela ngoKristu ngibo njengomsindisi wabo njalo olithemba labo elilodwa lokuthola usindiso. Omunye wabaphathi bebandla wazonda kakhulu ngoba lowo ababefake ithemba labo lonke phezu kwakhe ukuthi uzavikela ibandla wayesefundisa iqiniso leBhayibhili. Bamkhipha esikhundleni ayelaso, bamfaka kwenye indawo entolongeni lapho ayehlala elindwe khona. GC 241.3. Ngemva kwesikhatshana abaphathi bendawo leyi ababemfake kuyo bamangala nxa babebona izisebenzi eziningi kule indawo zisamukela inkolo yemvuselelo. Phakathi kwendawo yokuvalelwa ababemfake kuyo, uTownson wayeqhubekile. Wabavezela iqiniso leBhayibhili. Ngabe abaphathi bebandla babelolwazi lwendlela ibandla elaliphatha ngayo abahlamuki. Ilizwi likaTownson lalingeke liphinde lizwakale emhlabeni. Kodwa kulokuthi bambulale, bamxotsha endaweni yakibo. Ngemva kwalokho babengaselawo amandla. Kwabekwa umthetho wombuso welizwe owawuvikela abantu abachumayelayo imfundiso entsha. UTownson waqala ukuchumayela. Amabandla aqala ukuvulwa, njalo abantu bagcwala bezolalela. Kwakulabanye abantu njalo babechumayela iqiniso elifanayo. ITestamenti elitsha elaluguqulelwe elimini lwaseDanish lalo lahanjiswa endaweni eziningi. Imizamo yonke eyenziwa ngabaphathi bebandla yokuyanyathezela iqiniso yabangela ukuthi likhule ngamandla. Ngemva kwesikhatshana ilizwe lonke laseDenmark lamukela inkolo yeqiniso. GC 242.1. Elizweni laseSwitzerland ngokufanayo, abantu abatsha ababenathe emthonjeni waseWitbank bathwalela amanzi okuphila endaweni zakibo. Abaphathi ababili bemfundiso yemvuselelo elizweni laseSweden, u-Olaf Laurentius Petri, amadodana ayedabuka edolobheni lase-Orebro, ababefunde ngaphansi kaLuther loMelanchthon, njalo babelomfutho wokufundisa amaqiniso ababehlangane lawo. Njengomvuselelo omkhulu, u-Olaf wavuselela abantu ngokuzimisela kwakhe langesipho sokukhuluma kucace. Ngakolunye uhlangothi, uLaurentius njengoMelanchthon wayeqeqeshile njalo engumuntu ocabangisisayo futhi ozothileyo. Amadoda lawa womabili ayelungile, belolwazi olukhulu ngokwemfundo yokholo njalo belesibindi esikhulu ekuhambiseni kwabo iqiniso. Impikiswano evela ebandleni yayikhona lakibo. Abapristi bebandla benza imizamo yonke yokwenza ukuthi abantu abangelalwazi babavukele. U-Olaf Petri wayehlala ehlaselwa ngabantu njalo ngezikhathi eziningi wayephosa ebulawe ngabantu laba. Abavuseleli laba kodwa loba kwakunjalo babethandwa yinkosi njalo yazimisela ukuthi yayizabavikela. GC 242.2. Ngaphansi kwamandla webandla leRoma, abantu babeyenzwa ukuthi babengabayanga njalo babenyathezekile ngenxa yokuhlukunyezwa ababekwenziwe. Babengatholanga ithuba lokwazi umbhalo ongcwele njalo babesazi kuphela ukukholwa kwemifanekiso lemikhosi owakungelamandla wokuletha ukukhanya engqondweni zabo. Lokhu kwenza ukuthi abanengi babuyele enkolweni yamasiko njengabokhokho babo ababekhonza izithixo. Ilizwe lonke laselidabukile phakathi, njalo impikiswano leyi yayibangela ukuthi abantu bonke bangahlaliseki. Inkosi ngokuba yayilesifiso sokuguqula isizwe sonke, yamukela ngentokozo abatshumayeli laba ababezama ukukhulula abantu emandleni wemfundiso yebandla leRoma. GC 243.1. Phambi kwenkosi lababusi belizwe laseSweden, u-Olaf Petri wasebenzisa isipho sakhe sokukhuluma wamela imfundiso yenkolo yeqiniso. Wenza lokhu ephikisana labaphathi bebandla leRoma. Wachaza ukuthi imfundiso yabaphathi bebandla yayisamukeleka kuphela nxa yayivumelana leBhayibhile. Njalo lokuthi imfundisi ezimqoka zesiKristu zitholakala eBhayibhilini kuphela ngokucaca okukhulu. Ukwenzela ukuthi wonke umuntu azwisise. UKristu wathi, imfundiso yami ayisiyo yami, kodwa ngeyakhe ongithumileyo. Johane 7 verse 16. Njalo uPawule watsho laye ukuthi nxa kwakungenzeka achumayele elinye ivangeli kulalelo ayelitholile, kwakumele aqalekiswe. Galatia 1 verse 8. Waqhubeka umvuseleli wathi, Kwenzeka njani ke ukuthi abanye babeke imithetho ngokuthanda kwabo, bayenza ukuthi ingenele ekusindisweni kwethu. Wabonisa abantu bonke ukuthi imithetho yebandla yayingelamandla nxa yayiphikisana lamazwi kaNkulunkulu. Njalo wabambelela emazwini emvuselelo wokuthi iBhayibhili njalo iBhayibhili kuphela. Linsika yokukholwa lokuphila. GC 243.2. Ukuphikisana lokhu loba kwakusenziwa endaweni esithekileyo kuyindlela yokusibonisa isimo leziga lamadoda ayebumba ibutho elalimela inkolo yemvuselelo. Kwakungasobantu ababengafundanga, kumbe abantu ababefuna ukuhlamuka, kumbe ababefuna ukulwisa umbuso, kodwa kwakungamadoda ayefunde ilizwi likaNkulunkulu njalo basebenza ngokuphelela ukusebenzisa izikhali zeBhayibheli ababeziphiwe. Ukuqedisisa kwabo kwakuphambili okwedlula bonke abantu ababephila esikhathini sabo. Nxa sikhangelisisa indawo lezi ezifana leWittenberg laseZurich njalo lasemabizweni afana nayo lawaboLuther, indawo lezi labo leMethelton laboZwingli labo Ico Lapantias. Siyatshelwa ukuthi laba kwakungabathungameli bemvuselelo, njalo kulula ukufikelwa ngumcabango wokuthi laba kwakungabantu abalamandla amakhulu njalo lenotho yasemhlabeni. Kodwa sithola ukuthi kwakungekho njalo. Sisuka endaweni yaseSweden eyayingaphakamanga kakhulu njalo lasemabizweni abo Olaf Laurentius Petri. Sisuka kubaphathi siya kubafundi sitholani. Kulezikhwicamfundo amadoda ayenelisa ukwazi udaba lonke lwevangeli leqiniso, njalo ababesenelisa ukunqoba kalula imfundo yabaphathi ababephuma ezikolo eziphezulu zaseRoma. GC 243.3. Ngenxa yempikiswano leyi eyayiseyenziwe, inkosi yaseSweden yamukela inkolo yemvuselelo, njalo ngemva kwesikhatshana idale lephalamende layamukela lalo ngokufanayo. ITestamente elitsha laliphendulelwe elimini lwaseSweden ngu-Olaf Petri. Njalo ngenxa yesifiso senkosi, amadoda lawa aqala ukuphendulela iBhayibheli lonke. Ngokunjalo, ngokokuqala abantu beSweden benelisa ukuthola iBhayibheli elipheleleyo elimini lwakibo. Kwabeka umthetho kamabusi bababusi belizwe ukuthi endaweni zonke zelizwe kube khona abachumayeli ababefundisa abantu ngelizwi likaNkulunkulu, njalo labantwana ezikolo kwakumele bafundiswe ngalo, njalo bafundiswe ukulibala. GC 244.1. Kancane kancane ubunyama bokungazi njalo lokulandela amasiko kwasuswa yikukhanya kwevangeli. Ngemva kokukhululwa ecukwini lombuso weRoma, ilizwe lenelisa ukufinyelela ezigeni lokuphumelela elalingakaze lifike kilo. Ilizwe laseSweden laba ngelinye lensika yemfundiso yemvuselelo. Ngemva kweminyaka engamakhulu ngesikhathi senhlupheko, ilizwe leli elincane elalingelamandla ngaphambilini lahlenga ilizwe laseGermany phakathi kwempi yeminyaka engamashumi amathathu. Amazwe wonke aseYurophu kwase kubonakala sengathi ayezaba ngaphansi kombuso weRoma. Kwakungamabutho aseSweden ayenza ukuthi ilizwe laseGermany linqobe amabutho kaPapa, lokuthi lithole ukukhululeka kwabavuseleli, njalo lokhu kwabangela ukuthi amanye amazwe ayakhelane lawo athole inkululeko yokuzikhethela inkolo yabo. GC 244.2.